Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 10 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abachayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola emelika angamakhulu amathathu US 352 ngenyanga.
Ngokunjalo ke imali edlula imali etholwa ngabantu kumbe eholwa ngabantu abasebenzayo edolobheni lakobulawayo.
Ibandla le-MRP lithi lizancintisa kukhetho lomnyaka ozayo kuzikhundla zokudinga amalunga edalele parlamente lawe kansile.
Le kuyindlela esicabanga ukuthi sinathekelele ngemidlenze sikuthina yimthwakazi, kungaba yindlela esingabisa back i-political power esisibalekele evasinusi kwaphatha umbuso izanu nge-MDC.
Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi amabutho eZimbabwe akumelanga angenele kundaba zombusazwe kumbe ukuthatha uhlangothi kumalungiselelo okhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngenyanga ezayo.
Abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kutsho ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abachayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imoda edolobheni leli efika kumadola emelika angamakhulu amathathu US 352 dollars ngenyanga. Umanisipala waqatsha inkampani ethiwa Trendy 3 Investments yaphiwa itenda yokufaka imitshina yokwamukela imali yokubhaka kusukela ngasiphi isikhathi. Abachayeli sebezahlawula imali engamadola emelika alithumi lasithupha US 16 dollars ngelanga, okutsho ukuthi umuntu osebenza edolobheni epaka nsuku zonke ngaphandle kwempelasonto usezahlawula amadola emelika afika phose amakhulu amane 352 US dollars. Siqoqe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphilayo ngokuzisebenza eBulawayo Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi kukhanya ngathi abaluthakazeleli bathi imali ebekwe ngukhansili wakobulawayo ingani iphezulu kakhulu, abaningi abasoze benelise. Ngokunjalo ke imali edlula imali etholwa ngabantu kumbe eholwa ngabantu abasebenzayo edolobheni lakobulawayo.
Manje ngokuzwa kwakho kuthiwa kuhamba njani imali yonke le iyabe isiya kukhansili na kumbe ikhona inkampani layo ezaba ithola imali le eceleni?
Imali le khanya ngani kule kampani bekuthiwa yi-Trend Parking ngaphambanisanga eyiyo ekhokhela kundaba le yokuthi uZulu wakobulawayo abhadale indaba ze-parking ngamahola ngamahola. Imali le kukhanya kayisoze iye kubulawayo esikhwameni sakhe sonke, kukhanya likampani la izathola ingxenyana. Kodwa angilalwazi lokuthi imali engakanani ngoba leyo ndaba ayikakhulu lunywa ukuthi ifike ebantwini, kube lo lwazi olujulileyo ngendaba le. Kodwa kukhanya ngani yikampani okuthiwa yi-Trend Parking nxa ngaphambanisanga abaza ngiqondisa ke abalolwazi.
Ngokubona kwakho nxa sokuthiwa kubhadalwe imali yonaleyi, zizabalutshwana yini imota ezenelisa ukuthi zibe zibhakile etown?
Osokungenzakala ukuthi imota sezingasala ziziningi, okungavula lamathuba obugwelegwele omgunyathi ukuthi abezimoto bayiqinise befumbathisa izisebenzi zenkampani le eyiyo ebambe indaba yokuthi imota zibe zisima lapha edolobheni zibhadale imali nxa intengo yakhona kumbe inhlawulo yakhona iphezulu. Kuzabangela ukuthi abantu bafumbathise imadlana ethize nxa kuthi kuyimali ephezulu kakhulu. Ngomnakano wami benginakana ukuthi ngakuya ngami ngabe idolobho liyakhangelisisa libe lendlela yokuthi abantu bathenge amachenqe ezinyanga. Ngiyazi iCouncil ikuza amavele lokho nje phambilini ukuthi abantu bayenze ama-prepaid parking disk. Kodwa ke kathezi nje sole company le ngabe iyayenza kube izigaba ezitshiyetshiyeneyo. Uthi songathenga isigaba seviki, uthenga isigaba semaviki amabili, uthenga isigaba samaviki amathathu senyanga somnyaka, kuyimali ethize yokuthi uthole ichechenqe elitshengisa ukuthi ubhadele ukuthi ubhake iloba ngaphi koBulawayo. Kodwa ke empeleni limali khanya ngani phezulu kakhulu kubantu abaningi. Ngizwile besithi khona kulama zone achiyetshiyeneyo. Ngithe ngikhangela enye izone yakhona ngabona ikhomba abo $80. Nxa nginakana abantu abaningi le mali abayikholi. Benginakana ukuthi nga kuyathi kuqoqwe imihlangano loZulu kukhulunyiswane. Angazi nxa kwenziwa bekwangikhuda, kodwa umnakano wami bengisingxenye kumele kukhulunyiswane. Ungabona uZulu engani kaphathekanga indaba ezinje, kebe kudinga ukuthi engxenye hlale phansi kukhulunywe ukuthi kube engxenye le ndlela lapho kungahlanganwa khona.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eBulawayo Traders Association.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla lemphakathi Republic Party selikhuthaze abantu ukuthi balivotele kukhetho lokudinga amakhansila labameli bedalele ephalamende ngomnyaka ka-2023 ukwenzela ukuthi konke okuhluphayo kulezi zigaba kuphele. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthi ngokuvotela abakhokheli be-MRP ezigabeni uhlupho lokuthathelwa umnotho we-Matabeleland le-Midlands ngezinye izigaba zelizwe kanye lokufundiswa kwabantwana ezikolo ngababalisi abakhuluma ulimi abangalwaziyo kungaba ngokwayizolo. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kwingxoxo yayiqhubelo sithandekile emhlanga we-Studio 7.
Le kuyindlela esicabanga ukuthi sinathekelelengo and imijenzo esithi thina yimthwakazi, kungaba yindlela esingabisa back i-political power esisibalekele ever since kwaphatha umbuso izanu le-MDC. Sinanzelela ukuthi abantu bakithi bebevota iminyaka yonke leyi besetshenziswa, kodwa-ke laba abavotelayo bengabancedi ngalutho. Sinanzelela ukuthi umnotho wemathekeleni le mijenzo udliwe eHarare, umhlabathi wethu uthathwa ngabantu abakhona ngale. Yonke into njengenzakalayo ugoqeli ukufundiswa kwabantwana bakithi ngamatitsha angayisiwo ubobakibo. Konke lokhu thina sithi nxa abantu bengavota berejista ukuvota ngobuningi babo kuma-council lakuma-MPs ngoba yikho lapho kule power khona, abantu singakwanisa ukuthi sizilungise zonke lezi zinto ngoba sesile mandate esiyiphiwe ngabantu ukuthi sibamele, sibakhulumele, silingise izinto esibahluphayo usuku zonke.
Umbiko lo liyalivele liwukhulume, kuyini eliboni ngani kungaguquka ngalesi sikhathi, njalo abantu bengawemukela yini ngokwehlukeneyo kulakuqala?
Siyabonga abantu dadewethu, ikhozi esihamba ngayo yayivalekile kibo babengayazi, kodwa kathesi ngokubhodi esikwenzayo emakhaya sitshela abadala labo besitshela ngezihlupho zabo kuyabonisa ukuthi bayakhwabitha lokho esikwenzayo, njalo bayatsho ukuthi thina esikukhulumayo lalokho esibathembisa khona kwehlukile kumabandla wonke la khona kwele Zimbabwe ngoba sikhuluma sibabonisa ukuthi ama-solution enhlupho zabo avela kibo kavelele eHarare elapho kuvela khona ama-problems abo. So sina siyenza okuthiwa yi-political education ukufundisa abantu ngenhlupho zabo kuvelela ngapha, njalo sibabonisa ukuthi imandate yokulungisa lezi zinto ivelela kibo. So-ke yikho sithi umbiko wethu abantu bayawamukela njalo bayajabula ukuthi ngempela yithi kuphela abantu bokuqala iZimbabwe yonke ingaka ababatshela ngenhlupho zabo langendlela yokuthi kumele sizizonke njani indawo.
Lokhu kuza ngesikhathi amanye amabandla ekhankasela ukhetho lwama-by-elections, lina elithe alincintisi kulo, akusoze kuphazamise yini lokhu abalandeli wena ukuthi beza ukuthi umbiko wena uqondane laluphi ukhetho?
Akuzukubaphazamisa ngoba i-by-election leyidwethu thina siyikhangele fayona ukuthi iZanu PF iprepare-la kakhulu u-2023, njalo isikhathi abatshele ngaso abantu ngalolu khetho langendlela abafuna ukukwenza ngakho thina singazikhupha ngakho kungasikhipha endleleni yethu, kumbe ngithi ku-main target yethu kudemoralize abantu ngoba sizananzela ukuthi i-history isibonisa ukuthi iZanu-PF ayiluzaluza ama-by elections kule sposo saba bayenza ngaso, and aso mistake ukuthi babize nje kusasele umnyaka owodwa ukuthi kubuya ama-elections next year. Wayelista amanye ama-by lawa asedonsa close to 3 years engabizwanga. So thina akula ndlela okungasiphambanisela ngayo abantu, ngoba vele intshumayelo yethu mna sitshela abantu ngomzabalazo wethu more on good problem solving than ukube sikhuluma nje ipolitics engekhoyo. So mina ngicabanga ukuthi hhayi, ngendlela esenza ngayo lesihamba ngayo kuyafunisa ukuthi sisendleleni eqondileyo, and i-by-election kithi asonto esingathona sizihlupha ngayo, ngoba yinto ezoyenzakala nje idlule. Kodwa-ke lokhu esiwukhangeleleyo okuyi-bigger project ukuthi sikhuthaze abantu bazwisise njalo barejiste ukuvota for ama-elections azokuya ngo-2023.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa ecingweni leStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance isisungule uhlelo lokungena emasontweni ikhuthaza abantu ukuthi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ihlandla lakuqala lokubhalisa lisungulwe iZimbabwe Electoral Commission ekuqaleni kwalinyanga njalo ligqitshwe ekupheleni kwayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sibanda.
Ukungabhalisi ukuyavota kwabantu abaningi kakhulu abazavota kokuqala ontanga kuyinto lathi esikhathazayo njengamabandla, ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi njalo njengalapha esigabeni sakoBulawayo eMathebeleland la kwezinye izigaba njalo ezingabe ziludubo olufana nayo, abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kutsho ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies. Ukuyarejista ukuvota akulandile party leyo ozayivotela. Okudingakalayo ukuthi uhambe uyirejista kwakathesi uzokwenza isinqumo sokuthi ufuna ukuvotela yiphi iparty usurejistile. Thina-ke njenge-Christian Alliance sisungula uhlelo esilithi lona Christian Register Vote Campaign. Lapha sithi thina mKristu, hamba ubhalise urejiste njalo uzahamba uhambe njalo uyevota. Kulo hlelo esifuna ukungena emabandleni ukuthi nje siqalisa ngalo ngalisande ukuthi kube lama-announcement ema-church kukhuthazwe ukwenzela ukuthi abantu bevota. Njalo silo hlelo lokuhlangana labantu be-ZEC sebenzelana labo, basinike ama-list ama-mobile registration centers abo wonke ukwenzela ukuthi siyekhuthaza abantu sibakhombela lapho okule ndawo zokuthi baregister khona. Njalo sifuna ukucela abantu be-ZEC abafundisayo ukuthi bengene emabandleni bekhuthaza abantu. Luhlelo esizalwenza le-ZEC sikhangelela ukuqalisa ngalinsonto sisiya phambili.
Nxa likhuluma labo abathi kabasoze bavote, bapha sizatho bani kahle kahle?
Udubo olukhona lokuqala ukuthi akhona amanye amabandla mba ama-church mba abafundisi abangakhuthaziyo izimvu zabo ukuthi ziyirejista, abakuboni kuyingxenye yenkolo yokukholwa kwabo. Ngakho-ke kulo msebenzi khona phani umele sitshengise abafundisi ukuthi ukuvota kuyingxenye yokholo lwakho. Yikho sasibona uJesu laphana esithi nika usiza okukasiza, unika uNkulunkulu okukaNkulunkulu, ekhangela umfanekiso wawukhona emalini eyayikhona ngaleso sikhathi. Njalo siyakwazi ukuthi ukukhetha abantu kuyindlela esetshenziswayo ukuthola inkokheli. Inkokheli kuyinto eqakathekile elizweni yokukhokhela abantu. Njalo kwesibili, bakhona abanye asebadangala abangakholwayo ukuthi ukuvota kuyatshintsha ulutho kumbe kuyanceda. Ngakho siyananzelela ukuthi nxa sokungena okhansila, sokungena o-MP, sebeqalisa-ke ukukhonona, sebeqalisa-ke ukungathokozi. Umuntu engananzelela ukuthi ngokungayivota kutsho ukuthi usuvotile njalo, ngoba laba abavota sebekukhethela-ke, usubanika ilungelo lokuthi bekukhethele. Ngakho kulabana asebadangala ngenxa yokuthi njalo antsho siyananzelela khonokho ukulwisana okuba khona kuma-political parties kugcina kuletha umoya wokuthi abantu bethi lokho akuncedi lutho. Ngakho kumele sibakhuthaze kakhulu. Njalo kulabasha abangazange bavote, abazange babone ukuthi ilizwe leli impi yenkululeko yayilwela ukuthi umuntu abe lelungelo lokuyavota.
Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. wenhlanganiso zokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi amabutho eZimbabwe akumelanga angenele kundaba zombusazwe kumbe ukuthatha uhlangothi kumalungiselelo okhetho lwamabhayi elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngenyanga ezayo. Kumbiko wethulwe izolo, umanyano lo ukhuthaze njalo amabandla ezombusazwe ukuthi akhankase ngokuthula kungeladlakela.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi impisi sezibhahile esigabeni seMatabeleland South lapho isezidale khona umonano omkhulu zibulala izifuyo. Umsakazo weZBC uthi amasela amathathu kade entshontsha intambo zikagetsi esigabeni seUzumba Maramba Fungwe abotshiwe izolo ngemva kokubanjwa ebhekeza umtshina weTransformer. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli, sonke lisupport iStudio 7. Siyabonga silibingelela ngegama lihle likaNkulunkulu ukuthi ngawuthola ihlayele inhliziyo enjalo. Akembe kumlayezo lo. Awu bantu benkosi, ilizwe limi kuyisiyakwazi. Sizoba sizofika ebangeni lokuthukana. iStudio 7 wena kahle kahle, sicelani senzeni so njengabalaleli bayo, lama supporters ayo. Singafiki ebangeni lokuthi sithuke, hayi singathuki. Umuntu ngasimsola kakube yimbono nje emihle ukuthi hayi ubani into yenza udlala ngengqondo zabantu kuphelele lapho, hayi ukuthi kuze kugcine sokuthukwana. Njengomunye ngimzwethuka nje thuka lo baba lo lethimu le MDCT, akuyazila ukuthukana. Sibeni ngabantu, sinikanini nje imbono emihle. Uyabona kule ndaba kababa uMoyo Mqondisi, indaba kababa uMoyo Mqondisi ibalulekile sibili, kodwa ke phela ukuqunywa kwelizwe lokho okufunayo kungeke kwenzakale bazali ukuthi iqumeke. Ezilongo engancintisanga engakontesta kupresident uzabe ekhulume ngubani ukuthi lizwe liqunywe, ngoba kufune ebe kupower khona ngalo ukuze akhulume ngelizwe leyokuthi liqunywe ngumbono lo awubonayo. Kodwa ke nxa engaba kumember of parliament kumbe la kumember of parliament adliwe, uzabe ngubani oza kuthi lizwe liqunywe? Wonke nje anti yabona ukuthi ungakhangela ithimu yabomama omakhulu odokta Phokozani Khuphe obabo Monzora, hayi ngabantu abaseboreni abanake ngasihluphi ngabo, ngabantu abaseboreni shame okuthiwa ziyakhahlelelwana sokuya kuye ngokuthi ezawina yiphi. Kungenza kathi zonke ziphume ziyi-draw 0-0. Yikho okukulaba abantu ababili laba abakholisa ukudlala ngengqondo yabantu. Uzawethi bala ama-supporters umama uKhuphe kungenza kathi lo muntu oyedwa omsupportayo, uMonzora kungenza kathi lo muntu oyedwa omsupportayo, kodwa bathi bala abantu babo akulalutho lapha lingayethuswa ngumlilo wama-newspaper. Lo ngabantu abangalamsebenzi lapha, asibayekeni benjalo kuphela.
Rinjani lapha kuStudio 7 ngaba uZimbabwe siyaphila kakhulu shupho nje kuphela imali. Ya siyakhala ukuthi uhulumende okhona ayesenzela izinto ezibenza, ngoba singathi asimfuni. Ya bona ngisimba abalalo kwanje kwakhithi. Indaba ekhona nje ukuthi kwatona weZimbabwe singabambana, siyaphumisa into eyodwa. Njengalaphana unkomo esekhona ukuthi sibone izinto zingcono, fika laphana unkomo wafa izinto zadakwa kakhulu ukuthi sikhangela unkomo ekhona zala umgabe ekhona ekokelela abantu kanye lakathesi umgabe ekhona izinto bezingcono. Fika lapha umnankagwa abe khona ayongifezile ekokelela abantu, izinto azihambi kuhle. Nje mina befuna ukuthi nje laba bakhona kongale phambili bekhokelela abantu abahlale phansi becabange babone ukuthi amaphutha abangathi ukuthi balungisise ilizwe lethu ukuthi libe ngcono, ukuthi ilizwe lethu selihlekwa nje amanye amazwe besiwagayelela phansi kakhulu eminyakeni edlulileyo. Nje ngaphela eMozambique beli lizwe lenasilandeli ngenothi esilayo thina, asifanele ukuthi siyangise phambi kwabantu, asilungiseni ilizwe lethu ngokuthula, ngasisebenzisi nje amandla ukuthi umuntu engakhuluma iqiniso ukuthi lize lulungiseke wena usufuna ukufuna iningi naye ukuthi ulwe naye ukuthi ukhulumele iqiniso yena umuntu efuna ukuthi lizwe libe lihle ngiyabongana la mama
salibonani salibonani balaleli be-Studio 7 hhayi mina ngiyaphila mina ngu-Bruce Moyo hhayi ngithi umnyaka omutsha yini lonke balaleli be-Studio 7 lani maZimbabwe amahle ngithi nansi indaba esegudini zakhamuzi zeZimbabwe asibambaneni bantu nanku umkhosi asiwuhlabeni siwulawule kade sangenelwa yimamba endlini kwezenjani abantwana babulalewele imfundo kwezenjani sikukhangele abantwana bama-ministers bonke bafunda phecheya bafunda ezikolweni eziphezulu thina bethu abampala abantwana baba yimpompompo sikhangele sinzani zakhamuzi zeZimbabwe umsebenzi wokuthi udaba lweZimbabwe lolu lunzima uhulumende kabhadala othicha hayi zakhamuzi bo alike lincedisane lobotitsha ngezigaba yenzani umhlangano like likhulume ngendaba yamatitsha like likhulume ngohulumende kanti aliboni yini okwenzakala e-South Africa bantu i-South Africa iyazilungisela uhulumende wabo owena uhulumende lowo vele usewalithatha umungu lasefana nalo logola osebamba inkukhu phakathi esilugwini hawu zakhamuzi silithembe kangaka kuyikwisaba lokho gugurawundi yini lamanje zakhamuzi ungasokufayi kuphi nansi ke enye igugurawundi sebulala lo imfundo yabantwana uhulumende libhekile hlalani imihlangano zakhamuzi ngezigaba khiye izikolo kungangcono zivale izikolo udlala ngale qeda kwapho liyabhadala i-school fees sethemu epheleleyo linabantwana bengafundanga ithemu epheleleyo kanti lisiyakoloda yini ukuba ngumzimbabwe kobomnankagwa hayi bo lokhu sokwedlulile lani bomnankagwa le qembu lenaleke lisihlonipe sihloniphenini lingayenzi njalo ayisikhona ukumphatha umbuso lokhu hhayi ayisikho zamani ukuvuselela imfundo yabantwana liyenzane libadala lingaka yiwuzibuse wona lowo libulala imfundo hhayi sikho lokho zakhamuzi sukumanini zakhamuzi zeZimbabwe enough is enough kalifuna ukuzeni uchamisa futhi eliyenzele hhayi lo titsha laye liyenzele hhayi khona mani sokuthi umathi maZimbabwe
sanibona basakazi sanibonani basakazi abahle basakazi be-Studio 7 enisethulela izindaba ngokuhlukahlukana kwazo siyabonga kakhulu okhulumayo ngokholeni wase-egwande esigodini emngceleni wekubandalo esigodini ya ngiyabonga bengilalele imathepelele nje broadcasting bebexoxa laphana ubaba uNkala noNcube bekhuluma ekhuluma uNkala ekhuluma noNcube bekhuluma ngendaba ezinhle kakhulu bekhuluma ngodaba oluhle lokumanyana siyimathepelele nje besho ukuthi imathepelele nje ayinalutho dingeka ukuthi abantu sibambane usebhinga usebhidebridge usentabazinduna usecholojo usematopo idinga ukuthi sibambaneni siyisizwe sasemathebeleland ngoba imathebeleland isalele emuva kakhulu akekho oyinakayo osembusweni akekho kufuneka abantu basemathebeleland sibambaneni kakhulu sizwane sifane nalaba abenza ilima yabona uma kunelima owazi ilima abantu bayabencedisana beze kwandlovu bazohlakula baye kugatsheni bayohlakula into ezinjalo yizo ezifuneka kuthina ngapha emathepeleland ukuthi sibambaneni uma singeke sibambane bafowethu nodade wethu nomama nomkhulu nogogo abantu abethu bazokuhlupheka kakhulu abantu abethu bayokugcina befunda inlimi ezingasizo zethu abantu abethu bagcina besenza amasiko asempumalanga ngiyabonga kakhulu ya ubaba lwa kade ekhuluma ngwe-freedom uthi yena ungwe-freedom awusiyipolitiki no i-freedom party but akusiyipolitiki ngiyomanyano lwasemathepeleland uthi bahlala phansi about 70 members baqhamuka ngapha nangapha babona ukuthi imathepeleland isalele emuva kakhulu imathepeleland ayinalutho kuyahlushekwa ngiyabonga ngingamosha isikhathi bantwana benkosi bantwana bokuthula bantwana benhlabathi ngiyabonga umusa nothando lukankulunkulu lube nani ngiyabonga
salubonani basakazi be-Studio 7 linelisisakaza njengoba zinjalo nethemba liphephile emkhuhlaneni ubhubhane lolo lugcwele umhlaba mina ngubhanda moyo kukulilima west plum tree ward 9 makhulela mina okungizwisa kakhulu ezibakwe lapha abantu abadala mpela ma politicians bakhuluma njengabantwana akuzwakali okwenzakalayo nje ukuthi kukhangela ukuthi adivele ilizwe liyangaphi abanye bakhuluma amanga abanye bakhuluma kokuvikela iparty ngani ukuthi bakhuluma into ebumba isizwe abantu akabeke bezwela abantwana bezimbabwe bekhulume into yokwakha ilizwe angitsho ukuthi ngibaba yiphi iparty ngitsho nje badala bakhulileyo bayachiya abantwana behlupheka izikolo kathesi abantwana abafundi akustrike mina ngendlela engibona istrike ifanele amateacher engabuyi ezikolweni ehlala emzini yabo or bayatoyitoya or benza ngingabi mude kakhulu ngiyabonga Studio 7
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inhlanganiso ezicubungula ngobuqotho bukamongameli welizwe leMelika zithi umongameli Joe Biden uyaphosisa enkulumeni yakhe nxa ekhuluma okungalotshwanga phansi. Kodwa abacubungula inkulumo kaBiden bathi ungcono kulomnumzana Donald Trump wayehlezi ekhuluma amanga esikhathini sonke. Inhlanganiso yezindaba e-CNN ithi uBiden uyake akhulume ihaba ikakhulu ngembali yakhe hathi ngomsebenzi wakhe okwakusenziwa nguTrump. Kuhlelo oluthiwa fact checking linhlanganiso ithi njengesibonelo uBiden ngenyanga kaLwezi watshela abantwana bemakolitshini ukuthi esakhula wake waba ngumtshayeli wemota ezinkulu ezithiwa ngama-18-wheeler kodwa abacubungula ngembali yakhe bathi lokhu kulihaba. Siqoqele landela ezombusazo eleMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi othi uBiden ukhanya kodwa umsebenzi uyenza okuqotho.
Uyabona amademokrati lapha ayenze lokhu okuthiwa ngefootball i-okidok. All along they've been playing down ama-January numbers. Ingani hayi, they don't expect much. Ubona kodwa kade bevele bengani these things that told them otherwise. And here comes the jobs report and surpasses by far. And all along they'd already taken a beating to right-wing media as which they were already making excuses. And then my job numbers, they surpass everything. So with that, kind of local but they said they'll be revising down or revising that January reports number, which is common too.
Uma ukhangele imsebenzi eyenziwa nguBiden ungathi ngumongameli olamacebo na angasusa ilizwe ebunzimeni.
Uma usithi ukususa ilizwe ebunzimeni ngingazuka utsho lokuniphi, kodwa uma singakhangela ubunzima obukhona nje mina ngathi the only difficulty engathi khona khathesi i-violation of i-First Amendment of free speech where these people are weaponizing any and everything. And you see no president or abantu who can push back only FBI, the Department of Justice, who can monitor and actually do something about or white supremacy. It would be different if we had an impartial government. But I, by the constituency, is greatly threatened by the current rhetoric. So, even Uma Ukangela is Jose Ukraine. Biden has been senator for his Katesi name. So, he's very versed Amatulus, our foreign affairs. How to relate even in the Putin in the Ukraine, so even the team here, I trust the team it was your ego inside.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazwe weleMelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. abachayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhatalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola emelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga. Ibandla le-MRP lithi lizancintisa kukhetho lomnyaka ozayo kuzikhundla zamalunga edale lephalamende lawe-council. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.